isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulu kandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 wamgqibelo omhla ka 3 lwezi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa obesedolobheni le-Beitbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe amamvotelayo.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imetha le isecourt njengoba sikhuluma kanje.
Amapholisa aya emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengowaphatheka ekubulaleni abazali bakhe enkayi besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa yigugu Rahundi na. Silengxoxo lontombazana osakhulayo owancintisa kukhetho unkosazana Bimbayi Muswaburi ngelakusasa lakhe. Uzangena na kubandla le-MDC? Tiyani indlebe. Kwezemidlalo, iqembu le-Dynamos liyasinda ekugunyulweni kusigaba se-Castle Laga Premier Soccer League kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje obesedolobheni le-Beitbridge lapho okubikwa bekugcwele abantu kade ezobabonga ngokumvotela kukhetho olusanda kwedlula. UChamisa wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kodwa yena uthi waqilibezelwa. Wazisa ngemva kokhetho ukuthi uzabhodabhoda ngelizwe ebonga abasekeli abamvotelayo ngamavoti adlula izigidi ezimbili, i-2.3 million. Kusasa uzakuba eseGwanda.
Direct from Washington, the voice of America.
Idale lePhalamende lizasebenzela kobulawayo kumalanga amahlanu alandelayo. Lamhla idale leli belilomhlangano omkhulu ohlaziya inhlelo zaleli dale ezenziwayo lezenziwa kuminyaka emihlanu elandelayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomela iBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongowebandla leMDC laye obesemhlanganweni lo.
Lomhlangano yimhlangano wokubumba i-institutional strategic plan eka 2019 kuze kuyefika u-2023. I-strategic plan ke yindlela eyokuthi iParliamente ifuna ukuthi izihlole ukuthi khona kusukusela kathesi kuze kuyofika u-2023 kungabe kuyiziphi izinto okufuze ukuthi iParliamente izenze.
Ngokwakuqala na ukuthi kwenziwe umhlangano onje.
I-strategic plan le ayisiyo yakuqala ngoba kathesi sikhuluma kanje siqalisa eka 2019 to 2023 bese senza i-review sihlola ukuthi eka 2014 to 2018 siyaneliseka kanganani kungaphi lapho esehluleke khona kungaphi lapho esikwanise khona okusehluleke isileyo yikuyini. Kathesi ke kuyini esikufundileyo ukwehluleka kwethu lokho esikwenzileyo ku-2014 kusiyafika ku-2018. So ke yikho okade kusenziwa. Ayisiwo malunga edale lePhalamende wonke abuyileyo.
Umhlangano onje oyakuyenziwe uyakwenzelwe kobulawayo yini kumbe ngokwakuqala ukuthi wenzelwe kobulawayo?
Angilaqiniso ukuthi iminyaka edlulileyo ibisenzelwa ngaphi imihlangano enje. Kodwa nje engakunazelelayo ngalo speaker esilaye ngu-speaker ojayele ukuthi isikhathi esiningi ethi imisebenzi lemihlangano yePhalamende etshiyetshiyeneyo yenzelwe endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Ngikhuluma njalo nje lo mhlangano we-strategic planning ekade silawo yokuqalisa namhlanje kodwa iParliament ephose izabisebenzela kokulawayo ukuze kuyefika umhla ka 11 November.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga North etalele parliament engowebandla le MDC ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Amapolisa izolo abikwa eye emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi owebandla leMthwakazi Republic Party obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengomunye owaphatheka ekubulaleni abazali bakhe enkayi. Besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakamkhwananzi babulawa igugurawundi na. Sixoxe lo mkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imeta le isecourt njengoba sikhuluma kanje. Okusimangalisayo ukuthi kathi okubenza basuke bekhona lekhaya kuyini bona bekwazi ukuthi umkhwanazi umnikazi wendaba ukobulawayo njalo ukuya kwabekhaya kuzatshintsha yini ukuthi khona kuthiwe hayi ukubulawa kwabantu bakithi okwenzakalayo kakhulu kusenziwa ngena lowo phethe ilizwe leZimbabwe uMnangagwa kuzatshintsha yini. So ngokunjalo besisayikhangela indaba yakhona sisayicwayisisa sisafuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi sincedisa kanjani ngoba singakujabuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state. So ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa besethuselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi azazithole ekusimo soneso.
Awu siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission leyi ekhokhelwa nguMokhande former president of South Africa independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi i-commission leyi kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission leyi idingani kobulawayo ngoba phela la bantu afele eHarare njalo labantu ababuleleyo lomhlaba wababona through ama television ukuthi ngamasotsha ayedubula abantu laba bangama civilians. Esathi sikukhangela sabona ukuthi akula sidingo sokuthi commission leyi izwe kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sike ngaso se-Rainbow Ten kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakalele eHarare bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo kakhulu indaba yombhuqazo indaba yegugurawundi. Yikho ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela uMotlanthe ukuthi hayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezonke ezingeke ikhulume ngegugurawundi kasuze siyilalele. Basebanika ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi why kwadojwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu. Umkhwanazi ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly la ngendaba yombhuqazo hamba lo dadewabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi umjaha wayele 21 years by that time. Bathestifya ke lubaba lo dadewabo ongunina kalo jaha labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ngokuthi kwahamba njani. Kodwa kwasidanisayo ukuthi kathi phakathi kwabantu bonke la abaningi ubufakazi why basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophele ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kaMnangagwa esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Untombazana osakhulayo ubimba ishe muswaburi ngomunye wabasakhulayo abangena kukhetho olusanda kwedlula encintisa ukumela isigaba seBulawayo South edale lephalamende ezimele. Kodwa wanqotshwa ngumnumzana Raj Modi oyebandla leZANU PF. Umswaburi uthi isifundo esimqoka asitholayo ngesokuthi uZulu kakafiki kusibanga sokuvotela umuntu omiyedwa. Kambe engaba icabanga na ukungena kubandla le-MDC kumbe eleZANU PF? Sibe le ngqoqo layo.
Umbuzo onzima ukuphendula wona lo ngoba kulama opinion amaningi ngendaba yaleyo khetho, kodwa mina ngizasikhulumela kweyami kwesami isigaba ngoba i-experience yami le-experience yabanye ingabe ihlukile kancane. Kodwa ngingalitshela ukuthi i-view yethu mina ngahamba ngiliqembu ezimele lodwa as an independent candidate, and I learned ukuthi African politics, right, kumbe LA yethu i-politics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela i-politics ngendlela eyiyo. Kuvotelwa amabhaji, akukaqalisi ukuvotela umuntu lezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usulesifundo sona leso, manje ubona njani lakusasa? Kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kudluku ukujoyina amathente amakhulu, ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle nokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha, ngoba xa ungahamba ulama policies kodwa ungela budget, hayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini itente ofuna ukungena kulo?
Angeke ngikhulume khona lokho khathesi. Kuzaba lesikhathi esihle esene esiright sokuthi sebe sikhethi ukuthi isikhathi engizatho kumbe ngikomente ngaleyo ndaba.
Ungasela ukuthi umumo okhona wona lo owakathesi elizweni ubona njani, ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu asithi ngawakhethwa. Ukubona njani, kuyini kahle kahle uzakade uzakukhangelana lapho?
Aluba ngakhethwa, aluba lakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi, ngoba nxa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo, imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka, akula mafutha lawa, i-fuel ayikho, i-petrol ayikho, kulama line amade, impilo nje isinzima. Isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo, ngoba sifike emaphethelweni khathesa kula misebenzi kodwa imithengo ilokhu siya phambili. Angithi ukuthi abakhethiweyo bayehluleka, abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe, ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu bengaqali bona ukubona ukuthi izinto lapho sokumele zithintshwe ngale indlela, ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.
Alo-ke ngunkosazana Vimbayishe Muswaburi oncintisa kukhetho ezimele ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Akubizwa
ozwayo ngale nyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Hello, ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe sise Washington DC. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa yile inhlanganiso ezokuncedisa abesifazana ikakhulu emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Uyabona emaphandleni kunengi okuswelwa ngomama. Silokhu sibakhuthaza ngamalungelo abo. Ese sikwenza ke khathesi ukuthi nxa sisenza izinto zethu, sisenza izifundo zethu, omama labo baba labatsha sibahlanganise. Ngoba abatsha yibo abayisizwe sakusasa and yibo abazathatha phela omama bakusasa. Kumele intsha iwazwisise amalungelo.
Bayakwamukela njengoba sinanzelela ukuthi kulezi nsuku kuningi okuswelakalayo, imali, ukudla lokunye. Bengabuya bezofunda lokhu yini kumbe babe lokhu bezama ukuziselela?
Ababe bebuyile babe bekhangelela ukuthi lize ekukhuluma ukuthi singalungisa njani. Izinto azikho ezitolo, ziyadura. Izinto ziyakhwela usuku zonke. Bakhulume njalo lokuthi katakula hulumende na ongabhoda lwezitolo elungisisa ukwehlisa izimpahla. Bazenzela santando ukukhweza. Into nje abomama abasuka badane bakhale ngayo. Kulabo mama abakhethwayo ukuthi abamele omama emaparlamenti, abe proportional leyana. Ngiyabona kumele siyiphathe kuhle. Sizame ukuthi siyilungisise ngoba omama bayizwisisa, bababona omama labanemakhaya. Omama labanababuyi uzathatha izinto phela uthi bayifaka ama-motion khona leparlamenti. Asikwazi ukuthi bakhulumane. Abakuthoyo omama ukuthi asehlukaniseni uthi omama basuke emaphathini bamele omama basemaphathini. Kube labo mama aba-independent abamela nje umama njengomama, bayefaka amamoshini ngezinhlupho zabomama emakhaya langamalungelo abomama. Kunjenjani sesisiyalima? Omama bekhaya bananto zokulima, bayakhala ukuthi ama-tractor wona la aphiwa abantu ama-1-1. Nxa kubuya i-tractor izencedisa omama abayekele ukutshaya ugajompa. Balinyelwe nje kube lula ukusebenza.
Ezinye ke ingxaki elibhekana lazo ngenhlelo lezo elalivele selizisungule.
Inhlelo lezo asithe ezembuzi, omama bahlutha yikho khona ukuthi kumele aye kuproject aphinde ayedingele abantwana ayethena emalayinini. Sithi kubogwanda, kubostezi, kubostenmore, abantu bayaquma kubodambashoko lapho omama bayaquma ngezinyawo. Bezetshona emalayinini khonapho egwanda, babuye baswele, babuye baqume ngenyawo ngoba ngaphinde ayisebenzisa imali yakhona. Transport ikhwelile, yonke into ikhwelile, baquma ngezinyawo. Kulobu zimo obumangalisayo kubomama.
Kodwa indawo abaquma kuyo khonaphana iyahambeka yini kumbe ngaba lengozi abangahlangana la?
Ayihambeki. Asithi njenganxa uquma usuka kubomatshetsheni, kubodambashoko, siyawenza abantu abahlukunyezwayo, i-violence, ama-rape. Siyake sizwe abantu babulalana esitsheketsheni kubovova khonapho. Abanye bebesiya khona esitsheketsheni sakhona soneso, sebesesabuka esitsheketsheni kuyabulawana. I-violence inengi, omama basebuvumele.
Kuyini eliyabe likwenza kunsukwane zizayo?
Sikhangela zona i-16 days of activism. Okukhona kathesi ukuthi siyayenza ama-meetings labantu bema-church, ama-church leaders. la bo mama abasezinkonzweni ngoba siyananzelela ukuthi ezinkonzweni lakho sekule abuse enene siyaenza futhi ama conscientization kuhlangene omama obaba ama traditional leaders labatsha ukuthi sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo ukuthi mhla ka 5 siza kuba nemarch sesindawonye ama groups ona lawo abafundisi ababalisi abasebenza kuhulumende sisenza imarch sibe sesenza ama debates ngamalungelo abomama sikhangelele igender based violence mhla ka 5 siyabe sisestezi mhla ka 7 siyabe sise 10 more kuyabe kuhlanganwa at 4 or 3
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazana abahlala emaphandleni asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo ukuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile Mhlanga. Iqembu leDynamo salisinde ekugunyulweni kusigaba sePremier Soccer League kulandela unqotshwa kweqembu leNicrut ngeleHerentals nge2-0. INicrut eyiyo esemsamo wengalane yemiklomelo ile miklomelo engu-33 okokuthi ingaze inqobe imidlalo yayo esisele izaba le miklomelo engu-39 kuthi iDynamos yona ile 40. Kuthi emdlalweni we-Chicken Inn ibe chiki lobhanqa 1-1 leDynamos komunye njalo umdlalo odlalwe lamhlanje iqembu leBulawayo City lele yada zibe yi-0-0. IZPC Kariba yona inqobe iChapungu nge2-0. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo khulekani bethule kumbe Cooksman. UCooksman usanda yethula ingoma uvanolila ayipheke kutsha.
Lokumila maboko bazwa.
Liyayazi ke ingoma kaSolomon Sikhuza kodwa ke lapha uCooksman uyipheke kakutsha esebenzisa umculo walezinsuku. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Hayi nami ngiyabonga bhuti ukuthi nami ngibe ingxenye yohlelo. Ngiyabonga bhuti.
Ye, ungasitshela ngengoma yakho entsha le osanda yethula sizwa abaningi bayithakazelela kakhulu. Ungasitshela ukuthi igama layo ithiwani njalo kuhamba njani usuye ukuthi uze uyilobe.
Yebo ngiyabonga ithuba lona lokudlama ngeke ngi-explain ingoma. Ingoma le ihlokozayo ngubanolini. Kusanya kukatikisi kutiri Ngova saku buluti Si original ya kwa na ya njua Ngunze nkulu Mwe Solomon Sikhuza. So Owe nzenga singai remixa Kono mkuna njikuti Nginje la yoku appreciate ama Ama legends aji Njikuti incidence yao Ivi loke zelengi Itali kone nga Finisi nga nsinya malanda Kwa na vanga banda kukuluwa Gagawa kontikita Gagawa influenza Abanda banini Agu abaku industry so uku remix ingoma zifana layona leyo banolile kabe kuyikwenzela khona lokwenza ukuthi ibe ngale ndlela okuyithathi kwesikhathi lesi kodwa ingalahli kakhulu ukubanolila yona leyani yayiyibi ngoba ungayilaleli ingoma nale ngendlela engiyenze ngayo ukuthi ile touch ye-house distance music yesikhathi kodwa amagadari kule ndawo lapha abakhona i-style zona lesiyana really original style so ibi experiment entsha nje give me engiyenze ukuthi ngize ngithathe isungura irumba ngihlanganise le house ngathi give me sound entsha ngabe ngalapha ngwe
ndokumbila mabo kubaswa ngingini semwa
ukhangelele ukwenza ezinye njalo yini ezifana layo nale?
Ya kakhulu ngoba njengoba uke wakuthinta ukuthi khanya abantu abaningi bayithokozelela yona le ubanolistop khonokho kuyithokozela kwabo sekuhle kwanika ama-plans okuthi ngenze ingoma ezithile ezama-legend akithi ngapha abantu abanjengabo udala umadayivana abantu abanjengabo ndukusimanati abantu abanjengabo udala albertinyati so ama-plans vele iwona lawo okuthi sekuzavela ezinye futhi ezama-legend senzatremisa.
Kungani ungayenzanga laba lidlalade i-album?
Ngingathi nje okwenze ngayenzanga kwi-album okuyikho i-main reason why ngingakhiphanga kwi-album ukuthi amasenti imali yakhona eyokuthi ngenze i-full dlalade eliyabe liphekekile imali yakhona yesuke yasengalyangikhama ngoba ntiyabona ukuthi isikhathi esiningi nxa uzenzela yonke into oyenza iphuma kwesakho isikhwama kungela umuntu ongakukuncedisayo ezinye izinto ziyasuka zisikhama ngoba ntiyabona ukuthi njengakathi sisakhangele futhi ukuthi senze i-video engoma naleso ngimali futhi yona leyana efunakalayo so yikho ntiyawuthi ngikhiphe isikhindle ngoba isikhindle ethi sikulula ukuyiphusha ukwedlula i-album.
Hayi, sikufisela inhlanhla isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngithanda ukuvalelisa abalaleli bonke abomsakazo njalo ngibakhuthaza ukuthi abamdingi obanolisa bamthole bamkholise.
Hayi, ngiyathemba abazamkholisa njengoba ikhisimusi isifika kanje bazagida.
Hayi, siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibonge. Loke ngumhlabeleli olodumo ukhulekani bethule kumbe Cooksman ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba
Peter Mamisa Missal Kix Yesa George Bathi kida
zana chona na ila chondi kumbuza kanyi ingoma mnandi ingoma ka Cooksman isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje leyazike ingoma yakudala kodwa isiphekwe kacha ingoma ka Solomon Skhuza singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubesedolobheni le-Bedbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe abamvotelayo. Amapholisa aya emzini ka-Terence Mkhwananzi wabotshelwa kuqamba umongameli Mnangagwa ngokuphatheka ekubulaleni abazali bakhe enkayi besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa igugu rawundi na. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.